uhulumende lokanakakeli abantu, so yikho okwenzakale eDinde okufana nalokhu okwenzakala eChilonga, okokuthi uMnangagwa unike amaChina imvumo yokuthi begebha amalahle endaweni yaseDinde. Now ekwenzile lokho kazange eqale eke bone ukuthi kuground bona abantu bathi, so abantu nje bamangala, izakhamizi zamangala ngokubona sokugcwela amaChina, amaChina sefaka amatende kuleyo ndawo bengabantu abathi sebesebenza bona abantu lawo kungazange beke bekhulumisane labo. So abantu okwakuqala okwaba khona yikwesaba ukuthi pho manje nxa sokusenzakala lokhu thina sizakuya nga, njalo ukuthi lokhu esikwathileyo khathesi nalapho esitezi khona nxa kuyikuthi sesisuswa lapha siyasuswa bese siyafakwa ngaphi, njalo bese sikhompasethwa ngani, kuphathwa njani, uhulumende kazange ekhulumisane labantu. So yikho okwenzakala eDinde.
Kuke kwabotshwa omunye khonale eDinde, ungasitshela ukuthi kuhambe njani ukuthi azabotshwe, njalo ungaphi
okwenzakeleyo obotshiweyo uNevachuma yisakhamuzi saseDinde. UNevachuma ngomunye walabo abantu abangabakhokheli ngaphakathi kweDinde, akade bebuthanisa abantu ukuthi khona bebonisane labantu ukuthi kambe amalungelo abo anganyathezelwa nje kube kuphele kunjalo kungabi lalutho. Wasebotshwa ke ngemva kokubana amaChina lawa ayihambe aripota emapholiseni. Uthe botshiwe wangena eDale uhlawulisa ibheli ye-$10,000. Ngakho ke khathesi ngumuntu ophandle kwejele, ngumuntu oyabe ehambe esiyaripota emapholiseni emelele ukuthi icala lakhe liyengena e-court.
Ungasitshela ukuthi manje libona ngani bazenelisa yini amaChina onala ukuthi basungule amabhizimusi abo abafuna ukuwasungula khonapho?
Akwenzakala Chris laphana ukuthi amaChina lawa nxa kuyukuthi efuna ukuthi egebhe lapha, lo hulumende wabo labangane babo abezalo PF kufuze ukuthi bayehle bebuye kuground bezohlalisana phansi labantu, imibuzo yonke abantu abalayo iphendulwe, ukwesaba konke abantu abalakho kuqedwe. Okwakuqala njengoba ngitshilo, indawo leyana indawo abantu abahlala kiyo kusukusela kudala kulamangcwaba abokhokho wabo, bazawaphatha njani? Indawo leyana abantu bebehlala khwampana bevile beziphilisa, nxa beyasuswa laphana bayasuswa laphana befakwa ngaphi? Nxa beyafakwa lapha bayafakwa khona, bona bazazuzani kulokho okuyabe kubasuse ngaphakathi na kwendawo yabo? Ngokubona kwami izakhamizi zeDinde ngendlela zona ezibika ngayo sizimisele ukuthi kungangcono zife nxa kufiwa, ngenxa yokuthi zona zithi azisoze zaphoke kusuka ngaphandle kokubana izikhalazo zabo zinanzelelwe ngohulumende. So ngokubona kwami amaChina lawana azasebenza kuphela laphana nxa kuyikuthi uhulumende ebuye kuground wazokhulumisana nabantu, lo mkhokheli babantu ayithi lokho akade kwenza ukuthi ahamba elethe amapholisa, elethe amaminista, ezama ukuthenga izinduna ukuthi khona izinduna zethusele abantu. Ngaleyo ndlela amboni mina ukuthi amaChina angaphepha esegebha kwampana.